phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe lelo omunye wakhe weleBotswana kumbe kweleSouth Africa. Lokhu sikuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakile kuphi, ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe ezihamba phambili kusenzo sokubulalana kuyona le iviki kweleBotswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamo entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedlula emzini weOdi phandle nje weHabroni, omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe wamgqibela wamngcwaba kungcwaba elingatshoniyo. Lezi lezinye izehlakalo zithiya abeZimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esegudwini. Abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele iZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkonweshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu beZimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post COVID-19 there have been a number of added problems.
Ngibona ukuthi ngemva kwendaba ze COVID-19 kunengabantu ababhekane lakho, ikakhulu abangaphandle kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo, ikakhulu kumphakathi abahlala kuwo kukhangelelwe ukuthi bakhatshane lezihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusinqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo, kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe leSouth Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi nabo bathi thibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha eSouth Africa siyabona abanye bephostana ngamabalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini abetholakale eselene iboyfriend kumbe ubaba abesele girlfriend.
UMabena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona, njalo labe izinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sihlala sigqugquzele kakhulu nxa sikhuma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labe izinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Ezilapha ngenxa yokuthi kayinelisi ukuzibhadalela yedwa, but omunye yena usebone ngathi sethethe osethethwe. Nxa sokube lokunye osokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle, besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yikulwa okungalabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani, kuli-girlfriend le-boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabeZimbabwe emazweni angaphandle ngoba kungela malume kumbe obabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyukuthi yinto ehlala isenzeka sikhathi sonke, ukwehlukana kuhle, lehlukane ngokuthula ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhangelwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama athathe lempilo yakhe, ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangala maphepha bayesaba ukufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulo dubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olu-gender based violence, kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abeZimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.